Ikhanya ngathi i-convention yama-Republican la izabe ihlelekile ngenxa yokuthi yena uMongameli Trump kade lokho eseyakwenza ama-rally even ngesikhathi se-COVID abantu kulama-shutdown yena ubehambe eseyakwenza abantu uke wayakwenza e-Arizona wayenza ama-rally. Bakhanya bonke kuzabe kunguthiki lobhanxi ngoba uJoe Biden ku-convention yabo yama-Democrats ukhulunyelwe wasekelwa owayengumongameli uBarack Obama loMrs. Obama labanye abaqakathekileyo ku-Democratic Party. Khanya hhayi angazi, I don't think ukuthi akulula ukuphonga ukuthi ngubani ozanqoba ngoba hhayi khanya bazancintisana sibili ukuze kuyephela.
Kambe kuyini esingakukhangelela kulo umhlangano? Sibona ukuthi kule ndaba eziningi eziqondene lama-Republicans, njalo abanye bangani bamhlamukela uMongameli Trump, abanye bamsekela. Ukhangeleleni kule i-convention?
Mbona ngathi ku-convention yabo yama-Republicans sikhangelela ukuthi bazabe uMongameli Trump uzabe thembisa abantu bakhe ngoba iparty yakhe le ivelinge yabantu abaphethe inotho elizwe abanothileyo bakhona. Wayezama futhi lokuthi ngoba lapho eMelika abantu bayanelisa ukuvota ngokuthumela incwadi, ubekhanya engafuni ukuthi kwenzakale lokho. Ukhanya uyabe zama ukuthi abantu abangelasineke ababefuna ukuvukela ukuya line ukwenza into zakhona ukuze benelise ukuvota, iningi labantu i-middle class abangasibo abanothileyo bakhona bayabe besemsebenzini lana, abanye bengelayo i-patience yokuya layina kumbe ukulova emsebenzini ngoba imisebenzi ayivalwanga. Hhayi, kukhanya bazabe bethembisa, kodwa ngibona ukuthi iparty yabo le yama-Republican ivele ngeyabantu abaye babanothileyo lapho elizweni leli leMelika, so uzabe bathembisa abona ukuba ubayehlisela intengo yama-tax lento ezinjalo eziqondane labo bona ababanothileyo. Bona engathi i-message yabo iyabe ingeyokunceda kuma-tax cuts lento ezinjalo bona abantu abaye babanothileyo elizweni loneli abaye babalandela iparty yona le yama-Republicans.